Ukhakatheke kakhulu 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 baba Dube ngoba ukukhululeka ukukhululwa nxa wawuyisigqili obusukhululwa kuthiwe khona namhla usukhululwe usukhululekile lawe usungumuntu nxa kade ungaso wawukhangelwa njengokuthi asomuntu yinto sibile qakatheke kakhulu ilanga lokukhululwa kwezigqili ze-America lezi ezabanjwa izibhalo zithathwe e-Africa ngodlame ngenkani zilethwa lapho kuzasebenza mahara
singathi kulandela ukukhululwa kwabantu kungazani kumi njani nxa sikhangela ke amalungelo abo isiqathanisa labamhlophe
khathesi balawo sibili amalungelo iminyaka yona le lokho ebakhululwayo ukuze efika khathesi balawo sibili kulobandlululo yebo ubandlululo olukhona kodwa-ke bangabantu labo bavota benza konke njengakhona lokho
ye kuyini okwenza ukuthi abanye abathi kusukululwa akumelanga ukuthi abantu bakhumbule ngalo into ezinjalo
ababatsho njalo bayaphambanisa ngoba nxa ukhululekile kufanele ukuthi ulukhumbule lolo suku lokukhululeka kwakho echurchi namhlanje upastor wangithi sikhumbuza wathi yena lelo suku oluqakathekileyo lapha eTexas ama-Texan aqalala ukukhulula izigqili lezi for 2 years besala kwaze kwaba yilo leli langa lapho bawukhulula khona ngemva kwe-2 years
kumele abantu balunanze njani usuku lona
ngokuthi bafundise abantu babo kube le midlalo kube lezinto ezinjengazonezo kukhunjulwe lapho kwavelwa khona ukuhlupheka konke okwenzakalayo lokukhululeka lokho sekukhona kathi ukuthi abantu khathesi bazizwe sibili ukuthi bangabantu la kungakhathalekile ukuthi isikhumba zabo zinjani.